kugcitshwe umnyaka ka-2024 izolo abesifazana bekhala ngababhekane lakho umnyaka wonke okugoqela indlala enkulu, ukuswela imali nemisebenzi, ukungathuthuki kuhle komnotho welizwe lamabhizimusi. Unkosikazi Mqhele Sibanda uthi
siyabe sizihlalele emzini ngoba vele ukuthi ngokuthukela kulalutho.
Unkosazana Thandiwe Dube othenga ethengisa impahla lokunye akuthenga kwele South Africa uthi ibhizimusi lakhe veliphansi. Abesifazana abakhulume le-Studio 7 bakhale ngesomiso esikhulu eZimbabwe okulabantu abalambayo abedlula izigidi eziyisikhombisa 7.7 million bathe bebesehluleka ukuselela imuli zabo lonyaka. Omunye wabadonse nzima unkosikazi Nomvula Mguni olilunga ledale lephalamende kobulawayo.
Elino le khona ayisile efana lale ebikhona ngo-2024. Sihope ukuthi kuzaba lomfefezo ozavuthisa at least abantu abakuhlanyeleyo ukuze abantu bahle.
Kwezombusazwe lakho abesifazana bayakhala kodwa bathi kusakude ukuba kulandelwe okuhlelwe kusiqa samachumi amahlanu lasithupha i-Section 56 yesisekelo sombuso welizwe esikubeka sobala ukuba abesilisa labesifazana bayalingana. Ngakho-ke akulamuntu okumele akhangelelwe phansi eZimbabwe. Bathi lokhu akuzange kulandelwe ngomnyaka ka-2023 kukhetho ngoba kwaba labesifazana abalutshwana kulabesilisa abangena edale lephalamende lakumakhansili. Unkosikazi Luba Masotsha isakhamuzi sakobulawayo uthi kuningi okwabagwenxayo kwezombusazwe.
Inani labameli abangabomama selililutshwane ngoba izandla zizimfitshane kubomama abaningi. Okunye njalo okusuka kusihluku zethu naye ukuthi omama bethiwa amagama achiyachiyeneyo ngesikhathi sekhampeyini kube kuhlukuluza ngoku ethiwa amagama achiyachiyeneyo omama bakupolitiki batholenze.
Unkosazana Samukeliso Chuma umqondisi we-The Girls Table laye uthi abatholi usizo lakunhlanganiso ezizimeleyo ezabesifazana.
Abantu laba abakhokhelayo or izisebenzi ezisebenza kunhlanganiso lezi abatholi i-support, emotional support, okuthi baya bethwele wonke umuntu emahlombe kodwa akula muntu okunjani othi hhayi mana nguthwalisa umthwalo lo ngokunzima.
Loba kunjalo kukhona okunye okuhle okuthokazelelwa ngabesifazana okugoqela ukukhethwa kwankosazana Stella Nkomo ngumongameli Emmerson Tambo Mnangagwa ukuba amele eleZimbabwe kwele India. Unkosazana Vivian Marara olwela amalungelo entatheli izindaba uya kuncoma lokhu.
Kuyasijabulisa ukubona impumelelo eyomye umfazi.
Kunabesifazana njalo abathole izicoco zokulwela ilungelo loluntu. Omunye wabo ngumoyi uLucy Yasini owayeyintatheli izindaba e-Studio 7 owathola isicoco senhlanganiso ye-Amnesty International esokuloba indaba ezimayelana lelungelo loluntu. Abesifazana bakhala njalo ngokubhubha kukagogo Rose Nyathi owayethanda kakhulu ngabantu ukutshona kukankosikazi Eunice Sandi owayekwezombusazwe labanye ababesaziwa ngokuthiyeneyo. Abesifazana bathi bazazilwela lonyaka ukuze bezithuthukise lemdeni yabo. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu.